Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesi phayindaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 7 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usiba lukhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude owe-Al Jazeera oveza inkohlakalo elizweni.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone sonke, asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube ulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi.
Ibandla lesi silikhala ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha amalunga esithi abanjwa ngamandla ukungena imihlangano engatsha zama-cell awezanu-PF.
Liqiniso umsakazi ukuba siyancishwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli be. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi nsuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya le nto esithi social media.
Kodwa amapholisa athi awasekeli hlangothi kudaba lokupha amabandla imvumo yokwenza imihlangano.
Indaba yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usiba lukhulu webhanga le-RBZ umnumzana John Mangudya uzigwaze ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude oveza inkohlakalo elizweni kumabonakude we-Al Jazeera. Umnumzana John Mangudya wethule umbiko izolo esithi uphendula imibuzo eyadalwa yinzwisa yohlelo lwe-Al Jazeera olwalumele lwethulwe ngeviki edluleyo kodwa ladlulisela phambili. UMangudya uthi ibhanga le-RBZ kunye lempahla elungiswa eZimbabwe akufakelwanga izijeziso zenotho ama-sanctions. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutjera.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone sonke, asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube ulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi ngokuletha i-press statement kumbe umbiko lo i-documentary lingakaphumi. Bekumele sonke silibone i-documentary nxa silibonile, nxa kuyukuthi kulezinto angavumelani lazo. SSTL othi lapha lalapha phaya kulo kungawelelani le-reserve bank.
Manje ngokubona kwakho, i-documentary le ingaba ilobufakazi na obuqinileyo obenza ukubana uSipho Lukhulube athathe amanyathelo onala?
Uzananzela ukuthi intathele zindaba ezalungisa i-documentary le bebesenza iqhinga leliyana elokuba undercover. Bebengazivezanga ukuthi ngama-journalists, njalo bebengazivezanga ukuthi bebedinga i-information. So ngokubona kwami ungaba khona sibili okunye okwakhulunywa u-documentary ngabanye abantu ongenza ukuthi uSipho Lukhulube laye achaywe luvalo asilethele statement lesi, ngoba kuthiwa khona kunomunye owayesithi uyakwazi ukuthi afonele uSipho Lukhulube we-RBZ nxa efuna, uyakwazi ukuthi amfonele mahlayana nje bekhuluma ngendaba lezi ezimani London.
Ungachasisela abalaleli ukuthi nxa kuthiwa money London laundering kuyini kahle kahle imoney laundering
ngamafeature ngathi mina imoney laundering yikho lapha oyabe uthola imali yakho ngendlela engayisizo umbe ngendlela ezingekho emthethweni bese uzama ukuthi ugeze imali leyana ngokuyifaka kuma business legal umbe ngokuyihambisa ngendlela ezilegal so ungaba uthengisa ama drugs kodwa usuzama ukuthi izimali zangkhona ozithola ekuthengiseni ama drugs ube lokuyi business kwakho okusemthethweni uze abantu bengakwazi ukuthi izimali zakho uyazithola ngapi umbe uyazizuza njani
ukubona njani ukuvuma kukasibalukhulu uManguja lapho esithi yena izijeziso zenotho azikho kubhangale abize ukubona njani wena
indaba yezijeziso zenotho le isindaba engathi mina isithethwe ngabantu bempolitiki njalo izijeziso uSibalukhulu uyasitshela sibili ukuthi akula izijeziso ezikhona ikakhulu ekuthengiseni igold namanye ama-minerals okuthi iZimbabwe uyabe kumele idinge amanye amaqhinga okuthi ithengise ama-minerals wona lawo so kutsho ukuthi indaba yezijeziso le esikhuluma ngayo ikakhulu nxa sesifika lapha kuma-elections indaba esingathi i-politics kuphela kodwa izijeziso zangikhona bone ukuthi ziphambanisana ikakhulu nxa uSibalukhulu esitshela sibili ukuthi akula sijeziso ezikhona
alo ke ngumnumzana Masimba Kujera ingcwethi yecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare
Asamben matuta siyovota
Asamben matuta siyovota sivotele inkulu
Asamben matuta siyovota
Ivandla lesisi likhala ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha lisithi amalunga abanjwa ngamandla ukungena imihlangano yengatsha zamasel awebandla lezano PF. Leli bandla lithi ngomgqibelo abasakhulayo bebandla lezano PF babikwa behambe ngandlu ngandlu emzini we-East View eHarare bebamba ngamandla umuntu wonke obalisa amalunga amabandla aphikisayo ukuthi aye emhlanganweni waleli bandla. Umgcini sihlalo wesigaba seHarare umnumzana Goodwill Masimirembwa webandla lezano PF ubikwa etshele intatheli zindaba ukuthi ibandla lakhe liphakathi kohlelo lokucwayisisa ingatsha zamasel kodwa walandula ukuthi babamba uZulu ngamandla ukuthi aye emhlanganweni le. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lesisi esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kulezi nsuku balohlelo lwabo lokwenza amaseli ukwakha ama-structures abo belungiselela ukhetho belungiselela ama-primary elections abo endaweni eziningi lakithi lapha eMadebeni South kuyafana njengakwezinye indawo zelizwe iZanu PF iyehluleka ukuthi ithole inani labantu abafanele ukuthi babombe iseli babe sebecina sebesenza indlela ezingaqondanga ezokuzama ukwethusela abantu ukuze babe yingxenye yawo nxa bebiza imihlangano yabo boleni babiza bathi imhlangano yayo wonke umuntu abantu ngendlala la ngezinye izinto abakhangelani lazo ezigabeni bagijima bayegcwala becawa ukuthi mhlawumbe kulolunye ihlelo olubhaliswa nguhulumende bathi sebefika kuleyo ndawo lapho kufuze kuhlangane khona bafice sokutshaya izilogani zezanu PF abantu sebebhaliswa sebethatha inamba zabo zezithupha sebephiwa izikhundla ezijiyeneyo kuthiwe sebeyingxenye yamasele kodwa ngeqiniso abantu babevele bengakufuni abantu bonke bakhala ngalolu hlupho eMadebeni South lalapha engikhona kugodlwayo kuyafana akuchiyananga abantu babizela imihlangano engacaciye ukuthi ngeyani sishika phambili sitshintsha sisiba ngezanu PF abanye abalesibindi bayachibilika nxa sebenzile ukuthi ayilo mhlangano somhlangano wentuthuko kumhlangano nje wokuthi izanu PF yenza into zayo bachibilike bachiyane lakho kodwa le into ekhahlameza abantu njalo ehlukumeza abantu kakhulu abantu kabayithandi into le eyenziwa izanu PF angazi ukuthi kungenzakalani ukuthi izanu PF ibone abantu kabakuthandi khonokho abakwenzayo nxa bebiza imihlangano yabo kabacaci ukuthi hayi sibiza umhlangano wamaseli wezanu PF ongwezanu PF ahani kodwa iningi labantu bakhathele ngezanu PF
ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho esigabeni sizwa kuthiwa kungani kulokwethuselwa ukulwa kwabantu phambilini kokhetho.
Liqiniso umsakazi kuba siyancishwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli bethu. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi insuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya lento esithi social media. Abantu sihlangana nsuku zonke ngezigaba ngezigaba. Silama group kakhulu awe WhatsApp, abantu laba bahlanganela khona bekhuluma indlela abangazenza ukuba bahlanganele balungiselele inguquko. Okumqoka kulezi insuku okuvele kuyinkulunyo ekhulunywayo ngabantu indaba yokubhalisela ukuvota. Thina njengebandla sikhuthaza wonke umuntu oselizweni leZimbabwe, wonke umuntu lapha eMadebeni South ukuba abhalisele ukuvota, ikakhulu ntanga. Kaba bhalisele ukuvota, okunye singakukhuluma singakukhuluma. Kodwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota siyabe singenzanga lutho. Inye kuphela into ezakhipha iZANU-PF embusweni ikuthi siyebhalisa ukuvota ngobuningi bethu njengabantwana beZimbabwe. Siyevota mhlala ngokuvota, sibuye sivikele ivoti yethu esithi ngesilungu i-RIP program, register, elect and protect the vote. Siyabe sesivikela ivoti mase sivotile. So okunye singakwenza singangakwenzi, kodwa umlando esilawo khonapho njengeparty sesibeke okunye eceleni ingqondo yethu lemizamo yethu siyifake kulona lolo hlelo.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela umgcini sihlalo webandla lesi esigabeni seMathopeleland South obekhuluma ecingweni leStudio 7 esefilabusi. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuze sizwe ukuthi kungani amapholisa encitsha imvumo abamabandla aphikisayo.
Indaba yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele bahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting kumbe indaba ye-rally. So thina ukuthi silinike impendulo esithi thina impendulo meyi sigcwele ama-fake. Ngicela labo abanezikhalazo bahambe bayokhuluma labo regulating authority kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapholisa kazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner bathi bona baliswa emarondera eRusape leMurewa bephiwa impendulo yinye ukubana kulamanye amabandla awezombusazwe alamarali ngamalanga ona lawa babe bewakhethile.
Ndakhuluma lawo ama-rating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangikhona akuyini kumbe kule kunye ekungabe labo ama-conveners yengasitshelanga.
Hello ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi sezithenga amanzi kulabo abalawo ikakhulu abezinkonzo. Zibhadala idola leMelika elilodwa ukuze zithole inkonxa eziyisithupha kumbe eziyisikhombisa ezamanzi. Lokhu kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kusukela ngeviki edluleyo osekubangele ukuthi abahlali baleli dolobho betshone befolele amanzi ezibholaneni. Ikhanseli ithi izitishi zayo ezisefenil lencema lazo ziyacitshelwa amagetsi njengezinye indawo elizweni okubangela ukuthi zingenelisi ukupompa amanzi ayeneleyo okuyiwo imbangela yalolu hlupho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa sokutheke lawo machiba aphuza ukuthi agcwale singathi ngama-reservoir kokubangela ukuthi izakhamizi zigcine zingasatholi manzi. Kube luhlupho olukhulu kakhulu-ke koBulawayo, abantu badonsile phose ivike lamalanga bengathola amanzi, kodwa izolo izindawo ezijiyajiyeneyo ziwatholela nxa nje ezinye zingawatholanga. Siya ukuthi umuntu phezulu kumbe uphansi nxa sikhangela ukunqoka komhlabathi singathi topography kumbe igradient kodwa akakuthi ukuthi ahle abuye ahlale khona hayi izindawo vele sikhuluma nje sokuvaliwe kawasekho sehambile njalo kule bhawuze yodwa kuphela koBulawayo so iBulawayo lamawadi angu 29 so ntemba sakunanzela ukuthi nxa kule bhawuze yodwa amawadi angu 29 amawadi lawa ama townships manenga kula edluli 29 so ukuthi bhawuza nje ifike lokuthi nelilodwa isuthi sabantu izindlu zinenga kakhulu ngoba uyafika ukuthi iwadi maybe lama section angu 10 angu 11 angu 12 angu 13 kusuya ngokuthi inganani ikugcina kubangela ukuthi abantu bagcine beqabana nxa ukuthi omunye uzabe efuna ukuthi abuye lamabhakede angu 10 omunye 15 omunye 22 even zona izibhorane igcina zisandelwa kakhulu abantu nje sebephila ngakhona ukuthi ikakhulu laba basedlulani lamasonto bakhona ama church njengabo Roma your family of God labo bani bani labanye nje abayebe lama lezibhorane zabo bayinelisa ukuthi bathengisela abantu sebengathenga kabantu ngedola amabhaketi angu 5 mbe ngedola amabhaketi angu 6 mbe 7 kusiya ngokuthi umusa wabuthi iRoma ibingantwa yiye kade sajiphile ngoba ibisenza dola for 6 kwezisikhathi njalo iyenze dola for 8 kodwa kabaningi bagcina besiyazikhele ezifuleni njengoba bekuye kwana izulu amanzi egeleza khona kana sokuzabangela ukuthi abantu babanjwe imikhuhlane yesihudo le iminye nje imikhuhlane engabangela ukuthi abantu bazibone sebegijinyiswa izisu kumbe izisu zabo sezibuhlungu ngabanye ukuthi bagcine begula kakhulu abanye bedlula emhlabeni zikati bamanzi ke avela lilungelo labantu nxa sikhangela ku section 77 yesisekelo sombuso iyasho ukuthi water is a right so, kodwa ke nxa abantu sebesiyathola amanzi ezihotsheni sebesiyathola amanzi asehlanganye lamasuwa sebesiyathola amanzi kumabhawuza abangakwaziyo ukuthi avela ngaphi kugcina ke kuviolator le right mbe singathi sokusephula lelo lungelo kuwater sikhangele ukuthi ngabe kuthiwa bayathenga amasola amakhulu mbe bacele bakhulume lamadona African Development Bank abavele banzisa ukuthi baphathisane nabo so i-council kukhanyisa zilalele nje obukabhuka abakafiki khonapho ukuthi bakunakane khonokho
kukhona yini ukukhulumisana phakathi kwezakhamizi leziphathamandla engathi ngama stakeholders wena laba babona ngokuphathelane lamagetsi i-council labanye ukuze kucutshungulwe lolu daba abantu bethole amanzi
thina sizakhamizi njengama stakeholders ke siyabe sithola imbiko levela kuyumabhalane wedolobho kodwa ke ingqoqo esingathi ikhangele ehlangothini olulodwa ngenxa yokuthi ngumbiko nje wabuvela phezulu khona ngalo size ebantwini akula kuxoxisana kangako yikutshelwa nje ukuthi kuzahamba kunye njengoba namhlanje mina siwuthola umbiko oveza ukuthi izindawo zonke ezingabe zinata kibo criteria emagwegwe kubo langaphi ngaphi kubo 6J ziyabe zingelamanzi indawo elamanzi yilezo ezinatha kuthuli khona ngale kuma suburbs so yimbi ke siyabe siyithola sokungazanthiwa yi-engagement yama stakeholders but yabe top down approach bebekuthile ukuthi balokuqoqisana i-city council lezesi ukuze mhlawumbe bangaze bagcitha indawo lapho kuponjwa khona amanzi thesi sisesikhathini sezulu sikhangele ukuthi sithole amanzi phose nsuku zonke la madam lanxa nje angakabi lamanzi akuya ngapi ngoba kubo 57% full ukugcwala kwawo kakusuthisi njalo kwakusijabulisi ngoba kumele ungabe kuthiwa kathi esikhuluma abo 90 something siya kubo 80 something percent ukwenzela ukuthi senelise ukuthola amanzi kuze kuyephuthe umnyaka nxa kunje sosengozini yokuthi i-water shedding kumbe kuvalwa kwamanzi kuzaqhubeka sibili kuze kuyefika ukuphela komnyaka.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhethe umnumzana Hosiensho Ramakopa ukuba ngumphathintambo wezamandla kagetsi emzameni yokulungisisa ukusilela kwamandla la. URamaphosa ukhethe labanye abambalwa ukuba iziphathamandla izolo kuhlelo lwe-cabinet reshuffle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ipolisa lenkamba yesupport unit koBulawayo uInspector Kudakwashe Chatikobo ubotshiwe ngemva kokuthengisela imibhobho abantu abathathu abeHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, lichona njani badala, lichona njani hayi, thina siyachona, sidaya inkosi ngayilikhokhela kukho konke likwenza le msebenzini yenu, lathi siyabonga kakhulu elisenzela khona. Into engithanda ukuyazisa abantu baseZimbabwe ukuthi bantu bakithi votanene kakhulu, sibili livote li-CCC lingaphanjaniswa ngabantu, abanye amabandla abachothoza i-CCC. Ma lifuna ingqokela phambili enhle kungela bandlululo, kungela kuthini ukuthi shona kumbe Ndebele, votelani sibili i-CCC ngeqiniso ukuze sitshintshe umbuso. Lokho okuxabana okokulwa lamanye amaphathi kumbe sesiphikisa sizaphikisa sesikhipha izane, into esilwalayo vele yizane. Bantu hlakaniphani, livotele i-CCC elizweni lakithi. I-CCC yilibandla elingatshintsha ilizwe lakithi libe lihle. Sohlakaniphani, ntangelisakhula labadala ukuze libe lekusasa elihle. Kukhitshwe le izane eyiyo kambe shuwa esibulela ilizwe indlela ebuzisa ubuhlungu kakhulu. Ngile themba abantwana bayabona ukuthi kwenzakala.
Studio 7 ninjani? Yazi isifiso sami Studio 7 bengifisa ukuthi ukube mhlawumbe amabandla laphikisayo angabambana abe into eyi-1, bathatha amavoti wonke banikeze noma ibandla leli likuphikisayo likhulu i-CCC, sikwazi ukukhipha izane PF ngoba ngempela isimo sesikhona ekhaya sinzima bakithi, sinzima isimo sesikhona ekhaya sinzima. Ukube siyathatha la mavoti MRP na 1-1 wonke siwahlanganise wonke nabo MDCT ahlangane wonke sikwazi ukukhipha izane PF, zobona into zethu ziba ngcono ngoba phela manje ukuhlupheka once izane PF yawina la izobusa 45 years. Ngicabanga ukuthi izobuya silunge ngoba ngiyabona ngempela ukuthi isimo asikho right. Asikho right isimo impela, izane PF must go. Ngempela izane PF must go.
Sawubona nasemsakazweni, ngabe linjani kodwa? Hayi nathi siyaphila. Hayi siyamangala, yena uhulumende wezane PF lo ohluleke ngathi umuntu ongakasikole ukuthi kathi kahle ungumuntu onjani, ufisa ukuthi abantu bebe njani, ngoba khonokho kunabantu ekakuphucayo, into ayigijimisayo yokufaka nje ukusa nezidakamizwa phezu kwemizimba abanye abantu, ikwazi ukuhlophe ukuthi abakhe abantwana bakubambi konke lokho. So hayi nangagwa lezane PF yakhe ukuthi ngaba sehekela siphile impilo yethu, otherwise ngabantu ukuthi ngabantu kuvoteni kwabo siyavota ngokufana, sifakele uthuthusilo wabuse ke sibone, ngoba into enyanyisayo lapha ekhaya sokukhuluma ubuswa yilaba abantu from 42 years bephethe umbuso and manje bayaqedisa kukho konke lokho kwakukhona. Hayi njengomnangagwa yena Sarene manje ubhizi uwisa amaklasi kati ngayengaholisa abantwana amatisha namamisi ukuthi abantwana bazofundiswa ngobani, esazikunika amapolisa namasosha akhe imali. So hayi lo hulumende wahluleka ehluleka shem, asimazi ukuthi kahle kahle vele yiphi into ayakhileyo sinsengeni lembusweni. Hayi uyazehlulekela.
Siyabingelela Studio 7, ninjani khona lapho e-Washington DC e-America. Okhulumayo ngu-Len Moore, ngidabuke endaweni yaseBhinga eKhamata, ngokokuhlala manje umuntu use-South Africa. Ngokwetok ngithi ngiguquzela bonke intsha yaseBhinga ukuthi barejiste ukuvota, ukwazi ukukhipha leli qembu elisihlukumezayo. Siyacela yonke intsha bazame ukurejista ukuvota, wonke intsha yamamathonga, wonke umuntu okuthiwa umthonga akazame ukurejista ukuvota ukuze sikhululeke ezweni. Nakhona ezweni lethu sibone ukuthi nendawo yaseBhinga iphucuke, kube nemigwaqo, konke okungokwethu sikuthathe kube ngokwethu. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani balaleli nabasakazi bezindaba. Hayi siyazizwa izikhulumo ezikhulumayo sibili, mina ngimangala ukuthi abantu bathi babulala abantu endaweni yaseLupane befana lomnangako. Ukutholaka abantu bona abasesindebeleni bethwala amakhanda besiya khona beloba besukumiswa beshaya izandla, ukuthi kahle kahle emakhanda abantu kushotani, into eshotayo yini? Angikwazi singathalapha amandla angaklina ingqondo lezi ezigcwele izana, abantu beke bebona ukuthi kahle kahle sokusile la phandle, sokusele nje izinyanga ezimbili ezintathu. Asizameni bantu bakamthwakazi sike siphakamise amameya nama-MP ethu ukuze sikhone ukuthi sizimele endaweni zethu, sizikontrole, sidlungise into esizifuna ukuzilungisa. Ngajabula kakhulu odele uma ingafundwa. Ngiyabonga lapho mthwakazi omuhle.
Studio 7 njani? Studio andabalaleli njani? Masazi bethu nabalaleli. Hayi ngikhuluma ngendaba yokuthi isadaki izithulele ama-opposition party supporters asemajele, avalelwe emajele bengenzanga lutho. Umsebenzi wami wesadaki useless man. Abantu bavalelwe emajele bavalelwe le ithuli tetuwa ngathi akwenzanga lutho. Wonke nama organization angaphandle kodwa abantu behlangane kube nomsindonyana kuzwakala igovernment le ehlukumeza abantu kube segcekene abantu beyilokuze beyihlaze impela ukuthi kube segcekene lokho ekwenzayo. Bangaka abantu balanguage ejele bonke ama opposition bona babo babulala benzani bangaphandle. Bangaka bezana babulela abantu manje bashaya abantu babulela abantu bangaphandle bonke. But e opposition maba bangaphakathi amazonke nje azidulele konke ama organization lokho kunye kwakhona kudulele zwizwi ayikhona mani. Abantu basemajele bengenzanga lutho. Hayi ababulele bangaphandle abezana ababulela abantu bangaphandle. Hayi mani uyaboyiza kanje labantu
salibonani basakazi abahle mstudio 7 basakazi belizwe lakithi ngisacinga lingisize lingifundise uba wami abanolwazi kwakwamayibuya endaweni yaseplamri endaweni okuthiwa wayehlala endaweni yasemathendele angimazi la ibuya khona igama lake kuthiwa nguThabani Ndlovu wayehlala nomama khona lapho umama wasithwala isifo sami mina igama lami ngukaspa ncube ngibindane sezabakwayo umama wami kwakuthiwa unomalanga igama lakhe ngizocela abanolwazi bangithinte kule namba 0680771060 iphinde futhi 0680771060 ngizacela abanolwazi ukuba ngithinte kule namba ngicela ngimdinga kakhulu.
Lawo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, Stalin on the... Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamaj and bad and kashana and jungle bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, that you miss your low. I don't know, I'm pelin, I go poke and put on go, but put them in and you go sub a cock. Who knows the leaders, they go, 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 as well as it could end up, double the boss, the level is high, yeah, but I listen, my partner, long bamba. Every time I get spitting, it's time I listen, and I got the hustle, the master, the passion, and brother, it's cousin, and cousin, especially the rapper, you got this, it's the band, you got a lunge, from a woman, woman, move, hang about two, stable about group, the eight, when I step in the boot, oh my god, you're from across, I'm not the kind that you wanna cross, when I go, my come a predator, trap me, a bury, and force her to carry across, I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess, father, forgive me, I have sinned, blood on my hands, I've been killing them since.
I am nigga, bang, man. Oh.
Yimingo ingoma ka awakhiwe esidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhlobo zendaba. Usibalukhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo abanjwa ngamandla ukuthi aye emhlanganweni webandla le-ZANU-PF. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.